mina njengezakhamuzi ebesikukhangele nesekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla, abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabakhethayo ukuthi ngama-sitfakazi ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva thandekile, kwabizwa umhlangano, kwabizwa lamapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano awusaphumelelanga, bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthene neprovinsi. Lakanye kwaba yisithizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano, kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla, bakhona abalamandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangelenile.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ibabaze kakhulu, sixoxisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kutho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha, sizaxoxisana ngakho kabani kakhulu ukuthi nakunje hayi ekhansili yakobulawayo useuling party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo laphana?
Bayaphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise ndawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sikhithi kumbe lokho kudabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona, abadluli kukhawuzile ukuze belapha abathengisela khona. Yinto kuswalakala kakhulu boboyi. Thina njengezakhamuzi asikhangeleli ukuthi kube nabantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphi uhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ingani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela umhlangano wamazendazi ngelanga elithile, zibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona le mhlangano thina kasikhulumi lutho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembiso izile layo walolonga, kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi kakwenzakale uqinisile yini kuvuzivele engabhulanga kulabo abakhangele ubulawayo kulelo gaza leleyo phati yabo. Yikho laye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kathi kakukho basala kuthepha kumbe okathedayo. Ubulawayo kwasiyomuntu okulwisana kumbe owe-violence kuyabe sekumele ukuthi isale phansi labo nabo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayenzi lito lwana engatholi. Yisethe sekukhangelele ukuthi imbize kumbe simnike njengoba sibonana laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.